uma alisayi ukuthi bona kulabantu abavuka befake i-rate yabo bethi na sisebenza i-rate ethize ukusuzuzuzuna i-rate naleyo bayithatha ngaphi kuhambe njani. So kuyade ngisethi kona for sure bakhona abanye abantu abasebenza towards ukusabotaja ukuphumelela komkonomi wethu abashiyananga nama-economic sabotage sibili ngoba yiko kona kabakwenza sizama ukuthi bona imali ziqine sizama ukuthi bona abasebenzayo behola leyo mali bathole i-value for imali yona leyo then so omunye umuntu nje afika aqasa ukuthi nje izinto ayenza okwakhe uyasukuzibuzelela una-right umuntu lo ujongeni kahle kahle sibili
nxa sikhangela sibili kwakwenzakala kuma-bearers checks kwenzakala futhi kumabhondi nozinto ezinjalo abantu bebojwa kodwa baqhubeka besenza khonokho akusokuchitha isikhathi kokwenziwa nguhulumente kumbe kumele akhangele uhulumente ukuthi vele inkinga engaphi
ukuganga komuntu akusho ukuthi ona uhulumente somele ayekele ukopha abantu bona besenza ukuganga kungaba nezinto uhulumente amele azikhangele for sure siziziningi ezigoqela ukuthi yena ungakuhulumente sokumele abe nguye oqalisayo ukubana avimbe abantu ukuthi babhadale ama-services akhe ngemali yangaphandle babhadale izigi lethu ukwenzela ukuthi kona ligeyine i-confidence njalo singenza njalo anti abona sithatha umzekeliso evini lakhe owerussia ngale erussia abakwenzayo okwayenza ukuthi kona irobre yabo iqine bahle bavala into yonke bathi right thina lapha sile oyili sile gasi ofuna i-oyili yethu ngobofuna igasi yethu asithengiseli muntu ngezinye izimali sithengisela kuphela abantu ngemali yethu erussia baba khonokwana yikho kwenza ukuthi irussia imali yayo isinjani isiqine yikho esikukhangeleleyo ukubana uhulumente laye agijimele ekwenzeni into enjalo okwenzela isiqinise imali lethu kodwa laba abephula umthetho besenza into zabo ezokushintsha izimali ngaphandle kwenkundla yamabhanga labo vele kumele benjani sebejeziswe ngoba abakwenza khona ubana kuphandle komthetho ayisikho kusemthethweni.
Ye kodwa ngabotshwa abantu phela abalikhulu 100 kumbe kubotshwa abantu 65 kumbe bangaki balutshwani kakhulu phela abantu baningi abatshintsha imali lapha khona so lokhu akusebenzi kungabantu bekhulu.
Hayi abantu vele umuntu ungephula umthetho vele kumele ukusela unjani uboshwe wedha uvela ngapha kumyenzeni umthetho kamlanga wephulwe umthetho kumele ugcine ungumthetho imali siyakwazi ukuthi nxa ufuna into zemali asambeni ebhanga siyenze khonoko sambeni kuma-bureau decisions senze khonoko hatshi ukubana thina siqasa ukwenza izinto lezi ezitredini and khonapho nxa sikwenza futhi asikwenzi genuinely andabona ungakhangela evini osiphathelini abana ababesendaweni yabobhotswana kumbe esouth africa pala epark station abana nxa ufika even nxa utshinta kona ngale abatshinti bebulala irate yerun kumbe irate lepula babesenza into yokuthi vele kucitshe kuhambelane lasemabhengi kucitshe kuhambelane nakuma-bureau decisions yiyo indlela okumele ngabe basebenza njalo ngabe mhlawumbe people u-10 blind accident but kodwa laba abethu abalapha ibhengi bekona izigi ku-13.5 yena siyafika sisiki 21 uyabeyithethe ngabe efikeleleko.